indaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeka, yena otshone izolo.
Dabengwa oluqhawuthi ajeziswa kakhulu ijezisilwa usikhokhelela thina thinisibutho sabo beseZipra ngemva kwalokho babuswa nguhulumende wezano. Khona mntu uhulumende wezano ncase nguye ubaba wazayo, kutho ukuthi bona bazitshelakele ukuthi baba bazokuthi kungayishile.
Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okukhetha inkokheli entsha we-Congress uyaqala namhlanje eGweru.
Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani, njalo singenza kanjani ukuthi iindaba zomkhonomi, iindaba zokuhlupheka kwabantu, neendaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, wayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko, yena otshone izolo. Induduzo le ivela kumabandla ezombusazwe ehlukeneyo elizweni laphandle walo. Umongameli Emerson Mnangagwa, inhlanganiso ezizimeleyo kanye labantu makhaza abathi umnumzana Dabengwa wabancedisa empilweni ngendlela ezijiyeneyo. Asizweni omunye umlaleli weStudio 7 ozithi ngumpangazitha ohlala eBotswana, othi wayekubutho leZipra osithumele umbono wakhe ekhuluma ngalolu daba.
Silokudana okukhulu eqawe lethu ubaba uDabengwa njengomunye webutho lakhe, thanda ukukhuluma ukulahlekelwa kwethu uMdabeni nabomnangakho lapho sebeqalisa ukumbabaza. Kangiwazi kumbe isishona yini thina esiNdebele nawo asilante njalo esintwini, ukuthi sonke isikhathi bonke abantu ababathwalisa nzima Dabengwa lolu khawuthi ajeziswa kakhulu ijezisilwa usikhokhelela thina thinisibutho sabo beseZipra sikhokhelela sikhulula ilizwe ngemva kwalokho babuswa nguhulumende wezano. Khona mntu uhulumende wezano ncase nguye ubaba wazayo, kutho ukuthi bona bazitshelakele ukuthi baba bazokuthi kungayishile. Bazamani ukubhala imbali yokuthi kula bantu ababelungile wayelungile njani phambi kwabo, nxa wayelungile wahlalelana entolongweni ulukhawuti wazofela khona. Layo lo mhlawumbe izinyalo zakhona phana ekhona kuzinkwa khonale yize zama ngakhona okokuthi aze afika nje. Kodwa sebevuka besibabazela phambi kwethu bebabazi ukuthi uDabengwa wayengumuntu obambanisa abantu, ebambanisa wapha abantu bengathi isitha sabo sifile. Thina ithe silahlekelwe kumthakazi, ithe silahlekeleyo Dabengwa inkokheli yethu, ulwazi lonke esalutholayo indlela esasisilwa ngayo. Nakathi sinokukhuthaza abafowethu ukuthi njengoba silahlekele sinje ufuna sicabanganini. Sicabanganini singavuseleli zapho, ngoba mbona ngani abantu besitwenini basisebenzisa, abantu bezano basisebenzisa. Kasidingeni umthokazi, sidingeni umthokazi, singazincindezeli silokhu sisafuna izibabe. Ibehluke bona bamaqhawe amakhulu banabo Dabengwa, umsebenzi wokuthi babe babazwa sebebazifisa ukuthi engayile emathunini akhona. Kungangcono ekufo wabo ulukhawuti eceleni kwalukhawuti kunokuthi yena athwalelwe namhla kwembathiswa thina ubulembu emehlweni kuthiwa irusi. Irusi yokwenzani? Ngiyabonga mlaleli, ngintangazipha eHeburoni.
Lo mpangazitha owalwa kwimpi yenkululeko ekuviyo leZipra usithumele umbiko wakhe eseHebron kwele Botswana. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa owokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru. amanye amalunga aleli bandla aphikisana lobukhokheli buka mnumzana Chamisa abezama ukumisa umhlangano lo kodwa umthethwandaba unqume izolo ukuthi ubungeke uhluze isicelo lesi ngesiphangiphangi ngokunjalo uthe umhlangano lo ungaqhubeka umnumzana Chamisa uzakhethwa ukubana aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba kungikho oncintisana laye kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa ngempela viki sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda
sikhangelele ukuthi kuzaba lengxoxo enkulu kakhulu ebizwa ngupresident Chamisa ithiwa yinkundla yemicabango kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe igqokela phambili ihamba njani njalo singenza kanjani ukuthi indaba zomkhonomi indaba zokuhlupheka kwabantu le ndaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo njalo macobobana angathathwa ukuthi lezi zinto zilungiswe ngokushesha ngakho ke ngibone ngani kuzaba lilanga iqakathekileyo kakhulu kumahlabezulu elizwe leZimbabwe ngoba iMDC izaba ilungiselela ukulungisa lokho esokuhluphe iZimbabwe okwesikhathi lesile eside kakhulu
ungachazisela abalaleli dokotela Sibanda ukuthi kanje izikhundla lapho kulabantu abazancintisana khona yiziphi
izikhundla ezizancintiswa isikhundla vice president secretary general chairperson bone ngani lezo izoqakatheke kakhulu president befanele lakho kulomncintiswano lapho kodwa ke akulamuntu omunye ngaphandle kwa president Chamisa ozibekileyo ngakho leso sikhundla sivele sesike sesikhethe umuntu kudala
sibone izolo kulabanye abaye emthethwandaba bezama ukumisa lo mhlangano kodwa inkantolo yasuka yathi hayi akusoze kwenzeke lokho akukho yini okunye okungabuya buthu muthu mhlawumbe kuliphazamisa
siyazi phela thina ukuthi inhlanganiso yezalo PF izohlale lokho iqhubekile ihlale lokho iziphathe kabusungu ngokuthi izama ukulwisana lo president Chamisa angiboni kuzasebenza ayikho into ezamisa ukuthi upresident Chamisa aqhubekele phambili esenza umsebenzi wakhe ekhokhela ibandla leMDC njalo elungiselela ukuthi alethe ingqubekela phambili yelizwe leZimbabwe senzela amahlabezulu elizwe lethu
lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma lo ntungameli inkomo yestudio 7 ekwelebhilithani yesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo iphephandaba le The Chronicle lithi izitolo zikahulumende ezaziwa ngokuthi Silo Foods Industries eziqale ukusebenza ngenyanga edluleyo sesingamachumi ayisiyagalolunyelani i-84. Lokhu kuvezwe isiphathamandla se-Grain Marketing Board umnumzana Rocky Mutena othi impahla zithengiswa ngentengo efaneleyo kulezi izitolo. Okunye okuthengiswayo kubalisa impuphu, irayisi, idobi, iflawa, umngqushu, indumba, ukudla kwenkukhu lokunye njalo intengo ibikwa iphansi nxa iqhathaniswa leyezinye izitolo. Umahluli omnumzana uSam Jaya izolo uthe kusobala ukuthi abahlanu ababotshiweyo besekutheswa icala lokuqeqetshwa eMaldives ukuthi betshengisele elizweni bengabe badala icala. Kutsho lokhu ebanqabela ukuthi bephume entolongweni ngemali yesibambiso eBay izolo ntambama. Abahlanu laba babalisa omnumzana Tatenda Mombeyarara owe International Socialist Organization, George Makoni owe Center for Community Development in Zimbabwe, Nyasha Frank Mpahlo owe Green Governance Zimbabwe, Kamuchurai Mukura owe Community Tolerance, Reconciliation and Development, Danielo Nkosazana Farirai Kumbonzwanda owe Rosaria Memorial Trust betheswa icala lokuzama ukubangela ukudlwangudlwangu elizweni ngendlela yokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Yes, Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasethumele wona ku WhatsApp.
Ngobe lo khulumayo isimo sasekhaya eZimbabwe sisihlanga wonke umuntu nje uyabona ukuthi hayi akukho lapho nje izaniphifu esisakhona laba bantu abanayo inhliziyo yokuzwela abantu abahluphekayo. Celele MDC nalo nginokulithandabuza ngoba usaphethe umnumzane uTswangirai nakho kwaba nokungazwani sabona uNcube sebengabantu asebesehlukana lobaba uTswangirai manje uChamisa esengumuntu oselambele isikhundla sengumuntu osewuxatshwana noma babhekele idlalo ukuthi bahole bakhulise imuli zabo badle kahle. Sina sifare sisokola sibe sokhe sibavotela. Kungakho ke ngiyamlimukisa uZulu ukuthi makaqaphele labo babusi baseZimbabwe. Ngiyabonga uNcube. Ubaba uNcube mangiza ubaba uNcube ophethe ngezemali. Angiboni mina ukuthi njengomuntu ofundile isifundiso esiqeqeshekile ukuthi angalandi ibhasi imile athi uyogibela ibhasi emile enganamasondo ayinanamasondo lebhasi uzoyiphusha inganamavili lapho angene khona ngibona ngathi uyazingcolisa ukufunda kokumenza ukuthi thina simbuke njengathi iphophuka ezingafundanga.
Malo beauty kobulawayo lela mafutha nana abantu bawakwezile awakho nokuba khona. Izimota zitshona zilayinile then ungangena ezitoro akuna lutho oluthengekayo isinkwa sokuthi udle kumbula ludlile labantwana siyadula i-10 kg uyithenga 14 RTGS imali leyo ukuthi uyithole abantu abasebenzi vele abathi kumbuzama ukuziphilisa kumbe sithi ngama-vendors lawa babhizi batshona begijimisana nabo kathi bathi abantu baphile njani vele kungcono phela asiyekele sizithengisele uma sithengisa kumbe ngizathola i-$5 ngithengi 2 kg yempuphu mfike mphekele abantwana abadle njengoba yena ekweza kangaka ezabo izimota ziyathela kuphela ayisukuthi bayalayina aluba bayalayina njengabanye abantu ngabakubona mna ngisuke khona namhlanje town akula lutho olutshintshileyo vele izinto ziyawesi inyama yona ngokwayasayili sesidla imbhida mbhida vele uzayidla imbhida naleyo engelasithwala ngoba kusela kuthi uyathenga impuphu abantu sebesidla kanye ungene kumagesi lapha kuzesa abagesi acishwa njalo nje vele izithebo ziyabola abazama ukuziphisa ngokufuya inkukhu iinkukhu zakhona ziyafa nazo vele akusela nto enhle lapha vele.
Mina vele bakithi angazi ukuthi ngizothini yazi impilo esiyiphilayo ayijabulisi neze ibuhlungu kakhulu nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu esikubonayo kumalokhu nje kuma-social media okubonakala abantu begade phezu kwebhasi ikuyini khonkana yini ayenzayo. Yazi mina nginguye nje ngavele sengihle ngiyayikila ngoba hayi impilo zabantu vele zisengcuphekweni kakhulu. Kusho ukuthi lento nje iyalwelwa ngomkhulu bethu, iyalwelwa ngokhokho bethu. Kusho ukuthi nje iphelele nje emoyeni.
Aphila umatshelela oseHarare siyaphila kakhulu. Hayi siyathaba lisenzela umsebenzi omuhle kakhulu. Siyabonga shuwa.
Ngosingene enkayinosi emaluba village kwesivala lapha ngicela ukuthi ke ngilethe omunye umbono engibona ingani uba ignored ngezikhathi eziningi. Mina ngi-independent ngifuna ukulinika i-example mina la eka-MP wenkayinosi umama uNyoni kuningi asekwenzile okuhle kakhulu. Ungakhangela umgwaqo okhona egwelitsheni usiyahamba ezidulini ukhangelela upani gravel okhona egwamayaya usiyahlangana lawo lokhona ezidulini usiyenkayi gravel okhona emakhoweni usehla usiyafika engwalani usiyahlangana lolupane gravel ukhangele esando lapha kwakuhlupha amanzi kakhulu khathesi banatha kujojo tank banatha amanzi etemp ukhangele umgwaqo ongena endleni usikhobokhobo gravel ongena kuchipsivalo bayabahlangene gravel ukhangele egolishana lapha kulesikolo esitrena abantwana ama-life skills esesikucela yikuthi aqhubekele phambili ekhangele ezinye indawo ezinjengabo maluba village gamlani mazambane le mlungisi omama bayadibeka manje sonke sadibeka manje siyamdinga nje so these days ukuthi njengobana e-achievile kwezindawo aze achieve la kithi asichazeleni izenzo zomuntu. Ngiyabonga.
Siyabonga indaba esisizwayo noma zisiphola inhliziyo. Mina ngithi ekhaya soze kwatshintsha ngihlongo ekuhlaleni ulokhu kunofaro ukuze abantwana basegibhithe abantwana baka-israyeli bephume egibhithe baphuma ngoba sebehlengwe ngunkulunkulu kodwa abaphumanga ngenxa yokuthi ufaro wayesesekhona. Ufaro waqala wasokolisa wakhishwa ukuze nabantwana bakhishwe waqedwa amandla. Thina ngeke kulunge ekhaya as long ufaro naye esesekhona unkulunkulu engakangeneli wasusa abantwana bakhe.
Lo kukhuluma ngosidambe bakithi usidabedaba laphana elubhani njengoba ilubhani kodwa izoba lidolobho abantu baphiwe izitendi kuyo le ndawo khona lapho duze nendawo ama-shopping areas ilokishi liqalela khona lapha bona abantu basuka bajabulisa abantu bakhohlwe ukuthi kune-business planning ebalulekileyo. If ilokishi lingaba kumama 4 to 5 even 10 kilometers away from a town angithi kuza create imisebenzi. Create imisebenzi yabo transport abantu bazothenga imchova abantu abanelisa bazathenga izimota zabo imchova ezabe zitransport abantu zibasuse elokishini zibafake edrobheni bese kuba labantu bamagaraji lawo bazavula amagaraji ngoba elukani kunje kule garaji eliyi-1 line-pump eyodwa bese kuvulwa namashopu amaphathi ezimota namagaraji alungisa izimota yabo manje abantu bajabulela khona loo ukuthi uze umuntu esithi ye mina esami istendi sikhona lapha vele duze kwaba ngemva kwezitolo khona lapha ngemva kwamashopu okuyinto engahlambulukanga. So i-town planning yaselubhani already vele mina kangisayipasisi kangiyipasisi khangelela into zakusasa hayi into zanamhlanje hayi into zokujabulisa namhlanje.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elowathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Usanokhoza uthi linjani mthwakazi siyakhala ngeqhawe lethu. Yebo phela utsho umufi umnumzana Dumiso Dabengwa njalo uyasibingelela ke usano. UJohn Thomas uthi usibukele yena ekhona le eZambia. Hayi ngizabala njalo eminye impiko yenu ngabona kwamanje isaginywe ngomakhalekhukhwini wami. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukwetheswa kwamacala amatsha kumnumzana Julian Assange owaveza imbiko efihlakeleyo okwaziwa ngokuthi iWikileaks isidanise abalwela ilungelo lokwethulwa kwembiko abantu bekhululekile labanye. Bathi amanye amacala awetheswayo ayafana nje lokwenziwa ngabantu izintatheli izindaba nsuku zonke nxa zisemsebenzini. Kodwa uhulumende uthi kamboni njengentatheli izindaba umnumzana Sande kodwa isephula mthetho ikakhulu owe-First Amendment. Ele Central Africa Republic lithi liphakathi kokukhalela abantu abangamashumi amahlanu ababulewe edolobheni eliduzane le-Chad ngabacatshangelwa ukuthi liqembu elwaziwa ngokuthi yi-3R. Njalo uhulumende walelo lizwe uthi kufanele iqembu leli lilethe abayibo ababulele laba bantu ukuze bajeziswe. Isililo lesi sizathatha insuku ezintathu njalo umanyano United Nations usulondoloza ukuthula kulindawo. I-3R le ibikwa ibizele umhlangano lezakhamizi yaphongudubula abantu nje mahlayana lesizathu singazakali. Omunye wabatshonileyo ngowesifazana wesonto yeRoma iNan obe leminyaka engamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77. Kwezenzakala eMelika, umbukiso weZim Expo uqala namuhla edolobheni leChicago kwelemelika lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abaningi abazobukisa impahla yabo inengwe izizalwane zeZimbabwe. Njalo kulemincintiswano embalwa kanye lemidlalo yenguqu. uGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Osomabhizimusi abadabuka eZimbabwe bazavukisa impahla ejiyeneyo embukisweni lo lapho okuzakwenziwa khona umhlangano wabosomabhizimusi njalo kwenziwe umncintiswano wamantombazana weMiss Zimbabwe USA. Abadabuka kwele Zimbabwe bazavela emazweni akuqela eleMelika, eleCanada, eleBritani lamanye amazwe. Omunye wabaqondisi bombukiso lo, umnumzana Quite Ncube uthi njengenhlala yenza izithunywa zesigodlo seZimbabwe kwele Melika zizabe zinika abantu amaphepha aqhakathekileyo akuqela awokuzalwa lamapassports.
I-embassy sidlelana layo kakhulu iminyaka yonke sisenza izim expo i-program yethu. Uzabona ukuthi i-program nge-Friday emini nge-Saturday ilanga lonke siyababiza beze bezoprocessa ama-passport, lama-visa, lama-birth certificate. Siyayisusa i-embassy e-Washington DC sithi qithi ezim expo. Konke akwenzayo e-ofisini ye-embassy bakwenza ezim expo.
Kulabantu abaningi abathi sebethole inzuzo etshiyeneyo ngokuya embukisweni lo. Omunye wabo ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquko.
Iyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe i-stress zomsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into esihlanganisa abantu. Mina uzimexpo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. Ngala ngumuntu othanda like mina means entertainment, so ngathola like ama business partners, ngathola la ma deals. I mean it's a lot of things you can gain from Izimex. For you find vele abanye abantu kugcina selingabangani like for life, yabo. Kungelo okumphathileyo lami ngile time kanye, hayi I wouldn't mind she mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo ndawo okuhamba la usiyakhupha i-stress. Kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abangela ama-papers phela lapha, so the only time okwanisa ukuba ligada yukuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo sizima expo la ukuthi yindawo la yakufika ukutshaya ngomoyo ukhohlwe la uxoxa ngesayini whatever isihloko esikhulumayo.
Umnumzana Hendza Msibanda uthi uthakazelela umdlalo wenguqu.
Ngathi in terms of umdlalo wenguqu kumnandi sibili ukuthi uhlane labanye uhlana lama former players aweZimbabwe amaningi dlala likholise nje and amalokuze nama prizes akhona amahle kakhulu. Mina sengawini ama-championships angu-2.
Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu laye uthi uthanda umncintiswano wamantombazana lokudla kwesintu.
Kuhle ukubona amantombazana ekhaya nokuthi isikhathi esiningi sikhangelela ukuthi yinto yabantu owamantombazana amahle, kodwa ngosisi abafundileyo bethengisela lezinto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Esikhathini esiningi kuya kuthi ngesikhathi sika-Miss Teen USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya, ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befeedbackhetha ukuthi bayekhona.
Okunye okuzakwenziwa lo nyaka embukisweni lo ngumncintiswano wabatshaya ingoma obizwa ngokuthi Clash of the Disc Jockeys. Ukudla kuzabe kunguthaphuchiye. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Kwezomculo namhla sileqembu leBlack Mambazo lisithi lona abantwana.
Thina singabantwana abancane laba uyibula abantwana bancane mama uyibingala abantwana bancane mama uyibula abantwana bancane bakankulunkulu uyibula abantwana bancane abahlale ethempelini mauyizole izingalo zikankulunkulu uyababona abantwana bancane abahlale ethempelini bo uyiba abantwana mama
Abashana Temple,
Usizi, Usizi,
Chabalala leqembu le Black Mambazo bathi abantwana hayi isikhumbuzo umlalazi uthandile lomculo uthi isintu lamasiko yiyo indlela umuntu omnyama amele ayilandele. Siyabonga Black Mambazo kamshengu Chabalala. Manje ke iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ikhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko yena ochone izolo. Umhlangano webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wokukhetha imkhokheli entsha oweCongress uyaqala namhlanje eGweru. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.